Endaweni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakumanyano we-MDC Alliance bathi bahamba kwele Melika ukuya kwethula ngokwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu beMelika lamanye amazwe babekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Abantu asebekhulile bathola izibili boqo zekhisimusi. Ngambe uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa luzanceda na abantu beZimbabwe? Kuhle loZimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa isimo selizwe leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sekufikile isikhathi sokuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe. Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kume enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa. Kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.